ye mnewethu Chris kuliqiniso sibili ngoba besilemhlangano yama structures ebesiyenza but silamanye ama districts esingasayine lisanga ukuthi siwayenze ngoba sesidisrupt ngama police
bathi kuyini okubangela ukuthi bamisa imhlangano yenu
bathi kubona akusavunyelwa ukuthi abantu babuthane be more than 7 kumbe 10 akusekho emthethweni so ngingazi kodwa umthetho wona okwama structures angibonti lomthetho ngasenqabela ukuthi sihold ama meetings ethu ngoba yona izani iyenza ama meetings ama structures sathi vele sisenza ama meetings singaba notifyanga kodwa kathesi ever since esiyali sisenza ama demo sibe ngani sebefuna ukuqinisa umthetho kodwa iphosa ayihambelani lakho siyavunywa ukuthi hold ama meetings ethu ama structures ngalani lama police la sathi vele siwayenza kusukela the formation of this party ama structural meetings ayayenziwa avunyelwe kodwa sinanzelela ukuthi inuveze iphumula ibulawa south batisaphile then iphumagwegwe iphumelele ukuthi yenze kodwa uthinizwa kathesi kuthiwa uchair wangkhona usamoni ukuthi kusasa avulele emapoliseni
manje lizayenza njani imihlangano yenu lokulungisa ibandla ukuqoqa inhlelo zenu
nakasisoze sinqatshelwe yizanu ngoba izanu yona ijonge ukuthi kusiyafika ku-2023 cabanga ukuthi by so doing izase wikhena but thina siyayawazi ama strategies abo vele kusukela the formation of the party ukuthi bayazama indlela zonke but bayehluleka thina ama-meetings sizawawoza sivele sizimisele ukuthi sizawawoza ama-meetings and then we will find a way out ukuthi sikwenze njani ngoba iphosa kayikutsho khona lokhu we are going against iphosa yangkhona ngoba even amendiwe lokhu yenziweni khona ngale parliament but I'm told ukuthi lo ndokakayisayinileyo uphosa yangkhona entsha so I don't think ukuthi kusemthethweni abakwenzayo i-victimization nje kuhlukuluza i-opposition party
yona imihlangano yakhona liyaba liyenzela ngaphi yona le ecithwayo
imihlangano le siyabe silama-venues eminingi yangkhona siyenzela ezindlini zabantu ama-traditional venues ethu ama-structures kulapho kuyabe kuholdelwa khona ama-meetings esivele siyenzela khona akula muntu oyabe exabana lo muntu kumbe uyabe etshaya ini kuyabe kuyivele kungama-meetings nje ethu esijayele ukuthi siwayenze sihlangane siqoqe ngomhlangano wethu
ngele olunye udaba lokubana ibandla selizenelisa iminyaka engamachumi amabili sizwa kuthiwa kulombuthano omkhulu ozenziwa liqoqani lina njengobulawayo
hayi thina njengobulawayo siqoqa ukuthi sizihamba ngobuningi mine wethu siyejabulela ukufikisa iminyaka engu-20 lanxa kungela nto yokujabulela mine wethu ngoba abantu basebuhlungwini abantu bahlukuzekile njengoba usazi ukuthi umuma wezimbabwe unjani abanye abafowethu ngokudubeka ngendaba yomkhonomnye wethu babalekile baya egoli thola ukuthi abanye bathiselwe izinto abanye babulewe so kimi akula nto yokujabulela kodwa kimi isililo yibuhlungu ngikhalela ilizwe lami izimbabwe labafowethu abaleleyo ngelizwe besiyadinga impilo ngoba kayisekho impilo eZimbabwe.